Sokuyizika disendaba ku VOA indebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngesonto mhla ka 26 kuMabasa 2020 ngo Gibbs Dube. Endabeni zethu lamhlanje, abantu bathi bayahlupheka ngaphansi kohlelo lokuhlala ezindlini ngesikhathi likhuphuka inani labatholakala belegciwane le coronavirus COVID-19.
Hayi bakithi ukudla lokho okuthiwa kuphiwa abantu thina kasikuboni. Abantu bayafa ngendlala ngapha.
Bayakhala emaphandleni ngohlelo lokuvalelwa ezindlini.
Lapha ewandle abantu bayadubeka.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Sokulabantu abangamathumi amathathu lanye eZimbabwe abalomkhuhlane we-coronavirus COVID-19. Abane babhubha wathi njalo ababili basila. Sokuhlolwe abantu abedlula inkulungwane ezisithupha 6067 eZimbabwe ababecatshangelwa ukuthi balomkhuhlane lo. Emhlabeni wonke jikelele sokulabantu abafika phose izigidi ezintathu abahlolwa batholakala ukuthi balomkhuhlane we-COVID-19. Isibhedlela seJohns Hopkins University City abedlula amakhulu amabili babhubha. Kulabanye njalo abanengi abasilayo. Umemetheka okumangalisayo umkhuhlane lo kwelemelika. Akwaziwa ukuthi eZimbabwe luzaqhubekela phambili kumbe hathi uhlelo lokuhlala ezindlini olubizwa ngesilungu ngokuthi yi-lockdown. UNobutler wohlangothi olubona ngezokwethula kwemibiko umnumzana Nick Mangwana kenelisanga ukuchasisela uStudio 7 ngodaba lolu ngenxa yokuthi ubesemhlanganweni wokuhlolisisa uhlelo lolu oluqhutshwa yi-COVID-19 Task Force. Uhlelo lwe-lockdown lugqitshwa ngeviki ezayo abantu abaningi bekhala ngendlala lokunye okujiyeneyo. Omunye wabakhalayo ngunkosikazi Janet Ndlovu ohlala eFilabusi esabelweni seMatlosane South.
Hayi bakithi ukudla lokho okuthiwa kuphiwa abantu thina kasikuboni. Abantu bayafa ngendlala ngapha. Sike sabona elinye idona elibuye libhalisa abantu lapha kuthiwa bazathola ukudla. Asiphindanga salibona. Bona laba abalutshwana abaphiwayo umumbu we-welfare. Yibo laba abaphiwayo balutshwana.
Unkosikazi Busi Masina ohlala emagwegwe kobulawayo laye uyakhala okumangalisayo.
Okwamahara vele angaze ngubone. Njalo indaba yemali kuthiwa kule mali eholiswa abantu ngiyezwa kunews bekhuma ukuthi sebenike phose ama-1000 amangaki kobulawayo leHarare. Kodwa angaze mbone muntu mina oseke wathi leyo mali uyitholile. Ngingazitholelo mina ngoba vele angaze ngiyithole. But kunoko nje ukuthi omunye umuntu ukhona yena seke wayithola leyo mali. Ayi angaze ngiyibone mina, angaze ngimuzwe lo muntu okhuluma ngayo ukuthi uyitholile. Siphonge ukuzwa bekukhuluma bona kuma radio lapha kuma ezindabeni lapha ukuthi sebephila abantu imali njalo kule mali enganani.
Umnumzana Fortune Nyoni ohlala ewange uthi kabatholi lutho okuphiwa nguhulumende.
Iqiniso elihle sikuzwa nje ukuthi kukhona kwezinye indawo lapha ewandle ngitsho lasemaphandleni akulampe njalo abantu bayadubeka.
Lokhu kusekelwa ngunkosikazi Kethwele Uphahla othi kukhanya engani abantu abaphiwa ukudla ngabasekela ibandla leZANU PF.
Elizweni lakithi kanti kuhamba njani? La ngesikhathi sokufa kumele abantu kukhethe ukuthi laba ngozivani kumele badle, laba abanganikwayo bona yibo kumele bafe. Hayi bantu, abantu bakithi kabantshintshe. Abantu bona labo ukudla okufikela kubo kabatshintshe izinhliziyo zabo lezi ezililitshe eziqine kangaka ezibayenza ukuthi bakhethe abantu, banike abantu ngokubazi. Akumelanga kube njalo. Nxa kuyinto elanda ukuzosiza abantu, elanda ukuzosiza umphakathi, mayisize umphakathi wonke.
Kodwa umnumzana Dingumuzi Phuthi okubandla leZANU PF uthi akulabantu ababadlululwayo kuhlelo lukahulumende.
Ngamanga aluhlaza tshoko lawo ukuthi ukudla kokuncedisa abantu phakathi kwesikhathi sobunzima somkhuhlane we-COVID-19 kuphiwa abantu abasekela ibandla lezanupiefu kuphela. Ngoba abantu abayibo abakusebenzayo sibone kusiba ngama-residence associations nxa sikhangela emadorobheni. Imizamo yokuthi lokhu kufike emaphandleni andubana ilethwa, kodwa siyazi ukuthi lathi njengabantu esebenza labantu kasilani lokuthi umuntu usekela liphi bandla. Ngoba thina silandela umbono lokwenza kuka President Edi Mnangagwa okuthi wonke umuntu weZimbabwe uqakathekile. Azingeke siqalise ukubandlululana ngalokho, angikwazi ukuthi abakukhulumayo bakuthatha ngapi, ngoba umthetho kahulumende weZimbabwe, lo mbono kamongameli Edi Mnangagwa, konke lokho kuvumelana ukuthi wonke umuntu weZimbabwe kaphiwa amathuba alingeneyo. Lathi njengezinkokheli sikusebenza njalo. Nxa sikhangele abantu beZimbabwe sibabona bengabantu abafananayo. Ukuthi umuntu usekela liphi bandla ayisikho esikwaziyo phansi kombuso kababa Mnangagwa.
Uhulumende uthi kule mali ayinika abantu ngesikhathi ilizwe lilwisana lomkhuhlane we-coronavirus COVID-19. Abantu emaphandleni bathi kunzima ukulandela iziqondiso zohlelo lokuhlala ezindlini ngenxa yokuthi abanye babo balezifuyo njalo bakha amanzi endaweni ezijiyeneyo lapho abantu abagudlana khona njengendlala yenza. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba.
Bathi bethuswa ikubhubha komuntu obehlala eMondoro obulewe ngumkhuhlane we-COVID-19 ngeviki ephelileyo. Sebedlalela evalweni besithi umkhuhlane lo ulakho ukumemetheka ngesiphangiphangi emaphandleni ngenxa yendlela abaphila ngayo. Umnumzana Pinot Sikhosana ohlala eJombe enkabazwe uthi okunye okwenza abantu bengalandeli iziqondiso zohlelo lokuhlala ezindlini olwaziwa ngokuthi yi-lockdown yikuthi kulabanye abelusa inkomo okumele bazikhangele sonke isikhathi.
Lapha esikutshana khona siyakukha amanzi, abantu abakhangeli khonoko esikutshelwa nguhulumende wama-social distance. Siyama nje sibuthene sikha amanzi uma kusenza uhulumende elethe abantu abangafundisa abangapha ukuthi njani miwaso for ukuthi udwe lo corona lolu lungazibulali.
Omunye njalo ohlala esiqhintini sesidakeni eJombe umnumzana Zamani Chuma uthi okunye okwenza ukuthi bengalandeli iziqondiso zohlelo lolu yikuthi izibhedlela zikhathana lemizi yabo.
Bini laba abagulayo asenelisi ukuthi sihambe ezibhedlela ngoba loba imota sibili ezidlulayo ngapha sezizilutshwana ukuthi sikwanise ukuthi sigade sihambise abagulayo ezibhedlela.
Lokhu kusekelwe unkosikazi Nompilo Chabalala ohlala enyama yendlovu esabeleni seMathebeleni North othi bayalamba ngesikhathi kuqhutshwa uhlelo lolu.
Hayi, indlala isithwala esenzima ngapha nezibhedlela kula uyahamba ezibhedlela kukhatshana ngapha ufikethi wakulaphiliza kula muthi.
Omunye njalo ohlala enyama yendlovu umnumzana Zibuyile Nkomo uthi basethwa indlala lamanzi.
Kula transport lapho kudingwa khona ulu ngoba kuvaliwe imota azihambi izibhedlela zikhatshana nendlala lonyaka izulu lisibulele akusila kudla. Amanzi sithatha kugwayi maningi khona le nkomo zinatha khona lathi sinatha khona.
Kulabanye abakhala ngokuswela ulwazi ngomkhuhlane we-COVID-19 omunye wabo unkosikazi Sazini Maphosa ohlala eManama esabelweni seMathebeleni South.
Abantu balapho yazi bayaphithizela sikwazi mbeni sizabulayiswa ngabantu betshwala bona lapha yazi kuyafiwa and i-grocery so siyabulawa kodwa sokudura lokho lokutshona endlini ningene ngiphume phandle ngiyengadini ngichibilike ngibuye ngizohlala endlini. Eyi, anze siphele nzima uyazi angazi ukuthi okuntu okuzaphela njani lokhu.
Umnumzana Believe Gawule okubandla lezanupief uthi uhulumende uzama ukulungisa konke okuhlupha abantu.
Kule engikubonayo ukuthi abantu bayakhala ngokuthi amanzi endaweni lezi lokudla kumbe lokungaphatheki uhulumende uyananzelela konke khonoko, kodwa uhulumende uyazama. Izandla zikahulumende zimfitshane, imali asilayo kangako, kodwa uhulumende sethena i-priority number one ikulwisa umkhuhlane we-COVID-19.
Akwaziwa ukuthi kuza kwenzakala nomkhuhlane lo ungamemetheka emaphandleni kwele Zimbabwe. Ngimele Studio 7 ngiseHarare, ngumlondolozi Ndlovu.
Le yi iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 medium wave, 4930-7270 laku 9885 kHz ku-short wave. Ekuseni kusukusela ngo-6 kusiya ngo-7. Kuthi ke ntambama kusukusela ngo-7 kusiya ngo-9 pm sitholakala ku 909 medium wave laku 4930-6040 laku 15460 kHz ku-short wave.
Siloku sikuhlelo lokuvalelwa kwabantu ezindlini sithole imlayezelo evela ebantwini abathiyeneyo. Basithumezela ke le imlayezelo kuWhatsApp unombolo yeStudio 7 ethi +1 202 465 0318. Uthi sizwe ukuthi bathini.
Sicelo esinaso esisifisayo ukuthi ngabe uhulumende wakithi kwelaseZimbabwe ma kusenzeka avule lapho avula khona, aye avulela abantwana abazabhala ama examinations ekupheleni komnyaka. Abasikhangelela abantwana abaku form 4 laba ku A level, at least ma kungavulelwa bona babuyele ezikolweni. Sibona ngathi akungeke kube le congestion eningi kakhulu, kodwa abantwana bazayeneliseka ukuthi kube lalapho abaqhuba khona. Siyabonga, sicela ukuthi uhulumende asikhangelele khona lokho. Ngiyabonga. Okhulumayo ngusakhile moyo wela seplanti.
Igama lami ngu-Washington Ncube, ngisetsholotsho kwaSigidi. I-lockdown thina esenzele phansi. Uyithe iqala before iqale mina ngangisegoli and ngasuka ngeviki le ngisuka ngithe ngifika ngithande 3 days, hhayi yabe iqala ngivalekile nje ngisekhaya. Kodwa ke ngibona kungcono kakhulu ukuvaluleka kwami ngisekhaya, ngoba ngiyakwazi ukuthi ngivuke ekuseni ngiyemasimini, hhayi sidlele njena nayo amakhabe noma indlala siyikhangele lo nyaka. Hhayi lo mnyaka ungathi usifulathele ma.
Lawo lakho ukutumeza umlayezelo wakho khona manje, tumeza kunombolo yeStudio 7 ethi +1 202 465 0318. Tumeza khona manje. Sike sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Uyaxokozela emzini kamongameli kwakwele Melika kulandela okwethulwe ngumnumzana Donald Trump othi abantu balakho ukulatshwa umkhuhlane we-coronavirus COVID-19 ngemithi ebizwa ngokuthi ngama-disinfectants. UTrump uthi ubezidlalela nje, kodwa abamaziyo bathi ubekhuluma okusenhliziyweni yakhe. Kule mibiko ethi umkhokheli wawelizwe le-North Korea uKim Jong-un ugula okumangalisayo, kukhanya engani ulakho ukuhanjiswa kwele-China lapho alakho ukulatshwa khona isifo senhliziyo. Uyise wabhubhela kwele-China lapho ahanjiswa khona ngesitimela. Okwamanje sike sizwe ezamasiko.
Sengana masiko wesi umandla lo baba mkhulu babe lobola usenzi umandla.
Njengokulithembisa kwami ngeviki ephelileyo, siyaqhubekela phambili ngodaba lokuthi abantu bayakhahlamezana ezindlini ikakhulu kulezi nsuku ngesikhathi somkhuhlane we-coronavirus COVID-19. Ake siqhubekeke lolu daba namhlanje silonkosikazi Chester Sibanda kumaNdlovu kanye lomfundisi uRonald Moyo weBrethren in Christ Church.
Abantu abaningi bayesaba engxenye kithi kakhulu obaba, ngizakuza umama ukuthi uthini.
Yeah, what is this? Yeah, ukhethisa kona bahla ngena umama, ukhethisa kona.
Yeah. Uyabo usesaba ukuthi ungaveza izinto zakho ezivele ziyingxenye yakho, usuza kwaliwa, usuza xotshwa, usuza thini, sebeza kukhangela njani. Kodwa ke ngiyabuyele ukuthini, xa kulothando ayikho into noma imbi kangakanani noma inkulu kangakanani, iyalungisiswa ngothando.
Ye, 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 ngena mama khonapho Mandlovu.
Ngiyabonga. Lokuswelakala kukaJesu, uJesu uyaswelakala emakhaya ngezikhathi ezinje ukuthi ubaba lomama labantwana uhlalwe emthandazweni kuthandazwe.
ebantwaneni ke gogo lapho ke Mandlovu nga kusenzakala konoko kuhlukuluzana ezindlini abantwana kubabamba njani enhlizweni konke lokho
bayakhathazela ngoba abantwana ubaba bayamthanda nomama bayamthanda nga abantu laba sebekhathazana sebelimaza abantwana abantwana basebelimala kakhulu okudlula bona
mfundisi
masibulo uchaye khanda kuyabahlukuluza abantwana athi namhla kuphela la kusasa bathi laba badadisa ngezenqondo umntwana uyakhula xa ekhulele endaweni enjalo ungabona ngani hayi uphethile sibili usehlambulukile enqondweni yakhe uzabamba lokho okuqakathile kodwa ke phambili ekuphileni kwakhe uyabuyela kuwona lwana umumo akhulela kuwo ngoba kuye umuntu ongubaba kumele abe ngumuntu ohwabhayo kumele abe ngumuntu olamandla kumele abe ngumuntu okhanye ngani ulonaka angahlangana lomunye ubaba olungileyo ochumileyo hayi asobaba enough so kuyahlupha ngikhulumela kwaba ngamantombazane kuyakhathaza sibili phambili so umama uyitshaya ekhanda impela
ye nxa sithi singavala kolapho ke Mandlovu njengomuntu omdala sibili xa kungathiwa akubalayi abantu sibili lapha ukuthi kumele baziphathe njani ezindlini akubalayi isizwe mama
mina ngithi ezindlini lapha abantu kabafundane bazane umama amazi ukuthi ubaba ngambona senje mina ngimeso
okwengezelela kumama okunye ikwazi ukuthethelelana akula muntu ongelasici sonke sonile sisilele enkazimulweni kaNkulunkulu kodwa singakhuluma iqiniso liyamkhulula umuntu nxa sesilikhulumile sikhumisane umlotha uyawakha umuzi khona lokho
ngithatha leli thuba ukuthi ngibonge ubaba umfundisi uRonald Moyo weBrethren in Christ Church ngibonge njalo lo nkosikazi Chester Spanda uMandlovu yingcwethi kwezamasiko esintu hayi ezulu kandaba sima lapha kuhlelo lwethu lo masiko lokuphila kwabantu nsuku zonke soke isikhathi sohlelo lwabasakhulayo silo Mike Hobe
Yebo. Chakaza mohle. Yikudibana okuhlelo labasakhulayo ngingu-Mike Hobe. Namhla kuhlelo silokhe sikobulawayo. Ngontuthu ziyathunqa. Sixoxa loSibusiso Dube. Intatha lezindaba ngomsakazo we-site. Siqhubekela phambili sixoxa ngomkhuhlane we-coronavirus. Ngiyakwamukela kuhlelo lwethu labasakhulayo njani?
Hayi ngiyaphila bafundi njani khona ngapha?
Hayi siyaphila. Asithinteni udaba lolu mkhuhlane we-coronavirus. Awena uyintatha lezi ndaba. Sike saxoxa labanye abakumsebenzi ofanayo. Bona bathi kulesi lockdown amalungelo abo ayephulwa nabezomvikela. Lokhu kusaqhubekela phambili la kusakwenzakala na?
Esesikubonile thina ukuthi udaba lolu kwenzakale ekuqaleni. Kubangelwa kakhulu ukuthi ama press card ebengakaphuma ka 2020 kodwa ngokwazi kwethu iministry ye information isiluxazulule udaba lolu kodwa inkinga esikhona ukuthi lokhebe siba khona abantu abazintatheli izindaba abamiswayo kuma roadblocks abanye bebuza ukuthi kungani behamba ngezimoto zabo bengahambi ngozuko njalo sizwile thina ukuthi Zimbabwe Human Rights Commission isicomplainile ngokuthi bakhona abantu abahlukuluzwayo ngama social ama police kulesi sikhathi
asithinteni udaba ngomsebenzi elokwenza you know at site siyabona ukuthi iselenze umsebenzi omnengi kakhulu ekufundisweni kwa lifundisa uZulu okunengi mayelana ngalomkhuhlane ubona ngani izakhamizi kakhulukazi kobulawayo bayathakazelela na elikufundisayo
okokuqala yebakhona abantu abangani bakuzwisisa esikukhulumayo ngodaba lwecorona but kusenjalo bakhona futhi abangani abakuzwisisi kahle ungabhoda lapha emalokishini kubo luveve kubolo pengula la kwezi nginta uzabona abantu bepota pota uzatola abafana bezi dinge lutua labanye bavaka chelana batokunye okumele sikuzwisise ukuthi lo mumu abantu abaphila ku uyenza abantu bezwisise izinto ngendlela ezahlukeneyo lapha nizama ukuthi umuntu ongelamvuphe endlini umuntu ongelamanzi empompini endlini kunzima ukuthi umtshele ukuthi ahlale endlini so abantu baba besiyadinga impuphu and lapha emputhini kuyaminyanwa kakhulu lalapho okhiwa khona amanzi eziboraneni abantu bayaminyana
inani labantu abasebebanjwe ngalo mkhuhlane kobulawayo lilokhu liqhubekela phambili li-increase uzulu kobulawayo bona bakuthatha njani lokho
abantu kukhanya ngani bakwamukele ngokuthula abantu ngathi ngesilungu kuthiwa ba-calm asikaboni panic kodwa kukhona engathi kuyangithabisa mina ukuthi kulaba abantu abasebenzela inhlanganiso ezinjengama-NGOs ama-civil society labo somabhizinisi sebegijimile bagcwala yonke indawo bedinga imali yokuthi kuncediswe ukuthi izibhedlela ziphiwe ukudla ziphiwe imithi nokunye okufunakalayo ukuthi kwenqabelwe leyo COVID.
Hayi siyabonga Dube ngokungena kuhlelo. Silugciba lapho uhlelo lwabatsha sohlangana ngolwesibili uhlelo The Connection lapho siqhubekela phambili sixoxa ngomkhuhlane we-coronavirus. Ofisa ukuxhumana lami lakho kungixhuma ku-Twitter njalo ku-Instagram @BigMike3BIGMYKE3 yoni username yami. Kwanelo kwalamhla sohlangana ngolwesibili olivalelisayo ngenjabulo. Igama lami ngu-Mike Hove. Mthakathi omuhle Zimbabwe omuhle. Bye bye.
Siyabonga kakhulu Mike Hove. Sike sizwe ezokholo lwesiKristu.
Ngiyalamukela kuhlelo vuselela umoya ngilomfundisi Thandeko Zinti Mkandla. Igama lami nguNtungameli Nkomo. Uziphatheleni mfundisi?
Siyahlangana njalo izihlobo zenkosi ezithandekileyo ngalolu suku lwanamhlanje lapho esikhumbuzana khona ngelizwi lenkosi ukuthi litshone empilweni zethu. Ngibonge labo abalaleleyo nalabo abahlala belalela ukuthi leli lizwi mhlawumbe lingabasiza libancede empilweni zabo belungiselela ukwedlula kulo mhlaba besiya kwelizayo. Namhlanje ilizwi lethu siyalithola encwadini kaDaniel chapter 3 iverse ka-27 lo-28 lapho lesihloko sendaba esithi isithando somlilo ofuthayo verse 27 izikhulu nababusi nezinduna nabomkhandlu wenkosi wabuthana babona lawo madoda ukuthi umlilo obanga namandla emizimbeni yawo kungahangukanga lunwele olulodwa emakhanda awo engaguqukanga amayembe awo lingasondelanga kuwo nephunga lomlilo. 28 Nebukadnezari wakhuluma wathi makabongwe uNkulunkulu waoShadreki noMeshaki no-Abednego othumile ingelosi yakhe wakhulula izinceku zakhe ebezinethemba zazaguqula izwi lenkosi zanikela imizimba yazo kuba zingakhonzi zingakhuleki kuNkulunkulu noyedwa uNkulunkulu wabo kuphela. Zihlobo zenkosi ezithandekileyo, eli lizwi nxa sililandela kahle sibona ukubana kulamadoda lamathathu uAbednego noShadreki noMeshaki abafakwa esithandweni kumbe eziko elalivutha umlilo owawuphindwe kasikhombisa ngobana babalile ukukhonza isithombe senkosi uNebukadnezar. Into engifuna siyinanzelele lapha yikuthi nxa sisahamba emhlabeni impilo yethu ihlangana izinto eziningi lobunzima obuthiyene obunye obukhulu kakhulu. Nanku umlilo lo kuthiwa uphindwe kasikhombisa, umlilo vele uyazishisela nje. Pho nxa usephindwe kasikhombisa yikuthi umuntu ache abe umlotha ngesikhatshana nje. UNkulunkulu ke uyakwazi ukuthi abantu bakhe bayangena ebunzimeni obunjalo, abantu bayangena emililweni eminingi bakhale ngalokhu lalokhu, abanye ke abanjeoNebukadnezar baqakeze bashaya
abakhwelo bakholise ukudubeka kwabantu baze babize labanye babo babize icabinet babize ingabe yini umkhandlu lowo kumbe icouncil batshelane ukuthi ake likhangele nako ngabantu lokhu kuzavuqhwa khona sizake sibone inkonkoni yajama nahamba-ke kodwa amadoda leseposelwe khona besithandweni somlilo into emangalisayo yikuthi kuthiwa bangena bebathathu kodwa kwabonakala wesine phakathi kwabo engithanda ukukutsho kini izihlobo ezithandekileyo yikuthi lanxa lihamba lingena ebunzimeni obumangalisayo alihambi lilodwa nangunebukhadineza kwazi wavuma ukubana lo omunye wesine ukhanya indodana kankulunkulu lawe ebunzimeni ongena phakathi kwabo unkulunkulu lawe ngakuthi uwedwa sengitsho lo bunzima becorona le ekhulunywa kusakwamalanga unkulunkulu khona ulaba bonke abamethembayo ngobana uyakwazi ukubana baludinga usizo lwakhe la madoda kuthiwa baphuma bemsulwa benganuki ngitsho yona intutho lawo uzangena ebunzimeni uyephuma ungonakalanga kodwa kufuneka yiloko ukhulunywa ngunebukadineza ku-28 ukuthi unkulunkulu kashadrak lo misheki lo abhedinigo kulaba abamethembayo uhlala labo kwaze kwaguquka le nkosi uqobo lwayo sengathi lathi lalaba abasikhokhelayo iinkosi zasemhlabeni zinanazelela ukubana kuyo yonke imizamo eziyenzayo amakholo athembe ilizwi lenkosi ukubana lizabaquba libakhuphe ebunzimeni kawuhambi wedwa izilingo ziyabakhona okorona le mkhuhlane emningi engelaphekiyo iyabakhona kodwa bathemba unkulunkulu ekugcineni baza kunqoba unkulunkulu abe lathi asophule kulo mlilo esiphakathi kwayo asikhulekele babathixo engcweleni ababantu bakho banikela esandleni sakhe baphule emlilweni wenkathazo zonke abalazo ngoba nangunkulunkulu wethembezileyo kuzobuna phakathi amen
lolo bekuluhlelo vuselela umoya silomfundisi Thande Kuzinti Mkandla tiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo lilami untungamili Nkomo.
Siyabonga kakhulu ke Jakeli Dala Ntungameli Nkomo.
This song comes to you from ICAM at Columbia University, which is working to build healthy communities around the world. COVID-19, a highly infectious disease caused by a newly discovered coronavirus. Even if we are miles apart, even if we maintain our 2 meters apart, we are not a helpless and hopeless Lord. Communities help the Spirit to keep us healthy. We are strong together, and together we have the power to keep ourselves safe. We have won other battles before, and we have the Spirit to win this battle.
Osanda kwethulwa ngu-Albert Nyati labanye abagoqela uDerek Mpofu, uTererai Mugwadi, uFatima Sitimela Katiji, uLwazi Jabangu, uJust Signal, Joseph Chinowiriri, Lomono Mukundu. singakagqibi uhlelo lwalomhlanje ukuthi sikhangele ebezikhokhela abantu bathi bahlupheka ngaphansi kohlelo lokuhlala ezindlini ngesikhathi likhuphuka inani labatholakala belegciwane le-coronavirus eZimbabwe. Siluqhuba lapha uhlelo lwethu olwalamhlanje olivalisayo ngengubulo ngoGibbs Dube ngisithi asihlanganeni ekuseni ngo-6:30 a.m.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.